Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 Mpandula 2023 ngotabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ubambe umhlangano wokuqala wedale labaphathi intambo ele cabinet asanda kulikhetha ngemva kokhetho lwangenyanga edluleyo.
Ukuza kwami lapha ku Women Academy for Women Entrepreneurs kungisize kakhulu ukuba i-organization yami yi-formalize kuhle izinto zibe sendleleni njalo sifunde kakhulu ukuthi sibe ngabomama abahleleke kahle in terms of i-financial literacy and record keeping.
Abesifazana kobulawayo abaphose bafika amachuma amane 38 namuhla baphiwe izithupha zokugqiba izifundo zamabhizimusi phansi kohlelo olwe-Academy Women Entrepreneurs.
Indawo eziningi sizaba ne-normal to non-normal thing okanye nekhona ukuthi izinyabe lilutshana than what we usually experience in most areas.
Uhlangothi lukahulumende oluhlaziya ezomumo womkhathi olwe Meteorological Services Department luthi eleZimbabwe likhayelela ukuthola izulu elilutshwane lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ubambe umhlangano wokuqala wedale labaphathi intambo ele cabinet asanda kulikhetha ngemva kokhetho lwangenyanga edluleyo. Umnangagwa azisenjalo ukuthi uDr. Martin Rushwaya oyisinini sakhe nguye osengunobhala omkhulu wedale ucabinet secretary. Urushwaya uthethe isikhundla esika-Dr. Meshack Sibanda obekiso kusukisela ngombuso wayengumongameli Robert Mugabe. Abesifazane kobulawayo abaphose bafike amachumi amane 38 namuhla baphiwe izithupha zokugqiba izifundo zamabhizimusi phansi kohlelo olukhokhelwa nguhulumende weMelika olibizwa ngokuthi yi-Academy Women Entrepreneurs. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bajabule okumangalisayo abesifazana laba abafundele ukuqhuba amabhizimusi atshiyeneyo abathole izithupha zabo eNational University of Science and Technology American Space. Uhlelo lolu lusekelwa libhanga leCAPS levinkili lePick and Pay. Unkosikazi Sifiso Akbetoroka okubhizimusi lokufuya imbuzi ongomunye wabathole isithupha ubonga imfundiso lomvuzo wemali ayithole kulolu hlelo.
Imfundiso leyi isingifundise okuningi kakhulu. Sengikwazi ukuthi uma ngiqhelisa ibhizimusi yami ngingayiqhelisa njani, lokubana ukuba luncedo kwabanye omama noba nguphi omunye umuntu ongabe efisa laye ukungena kulelo hlelo lokufuya imbuzi. Sesikwazi ukuthi singafundisa njani abanye, sisebenze njani labanye ukuze amabhizinisi ethu akhule.
Unkosikazi Sithabile Ndowu odabuka eBaitbridge ezansi eMandebeleni okubhizimusi yokwakha uncoma uhlelo lwe-awe.
Right, Ibembe Resources has been operating for the past 12 years. Iyikampani eyenza i-construction. Ukuza kwami lapha ku Women Academy for Women Entrepreneurs kungisize kakhulu ukuba i-organization yami yi-formalize kuhle izinto zibe sendleleni njalo sifunde kakhulu ukuthi sibe ngabomama abahleleke kahle in terms of i-financial literacy and record keeping.
Osakhulayo ongene kuhlelo lwe-awe unkosazana Musa Wenkosi Moyo uthi ukubhizimusi lwezebulenjini.
Ngena kule training uzangceda kakhulu because khathe sisengikwazi how to run a business. Before bengifongukwenza nje nge-general knowledge, but from ama-lessons that we got, if for me to drink builder, I can now apply them to business. And there are a lot of changes that I will do. So it will benefit me in many ways.
Unkosikazi siqiniswe inkosi Mhlanga olebhizimusi lamakolishi uthi sekulamanye amabhizimusi asewasungule ngaphansi kwezemfundo.
Ngicabanga uhlelo lolu soluqalisile vele ukungceda ukuthi kungenze ngananzelela izinto eziningi ade ngingazi. Like ukhangela even kumanagement ekumanageni izinto zami khathesi sengikwanisa ukuthi ngimanage then lokuthi nginanzelele nje ukuthi kulamanye ama-streams of income akhona kubhizinesi yami eyi-one ebengikade ngiyenza anganyenza ukuthi ngikwanisa ukuthi lami ngikhule.
Unkosikazi Thubelihle Ndlovu osebenzelana lohulumende weMelika ukufundisa ezamabhizimusi ngaphansi kwe-awe uthi lo nyaka bafundise abantu abalikhulu.
This year sitrain abantu abangu-100 but since we started in 2019 we've trained 400 women eZimbabwe.
Omama bayathola ulwazi lokukhulisa amabhizimusi abo. Omama bayathola ulwazi lokuthi bangenza njani imali ngoba uyathola ukuthi omama abaningi bayabebe lamabhizimusi kodwa bengenzi imali. So ku-awe siyabafundisa ukuthi imali bangayenza njani, kuyini abangakwenza ukuthi bathuthukise amabhizinisi abo engahlali ngamabhizinisi amancane kodwa bengamabhizinisi amakhulu.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo esigodlweni seMelika unkosikazi Rebecca Archer Nepa okuhofisi ye-USA Public Diplomacy Section uchaza injongo yohlelo lwe-Academy Women Entrepreneurs.
We invested about 40, you know, between $30,000 and $45,000 for the local women. We had seed funding of $1,000 for 6 of the participants so they could get practice in pitching and developing slide decks showing how their business is worth investing in. So we provided some small seed funding to give them the practice and maybe a little bit of a bump for their small businesses.
Imfundiso yamabhizimusi ephiwa abesifazana ngaphansi kweAcademy Women Entrepreneurs luqhutshwa inhlanganiso yePace on Point besekelwa luncedo lwemali evela kuhulumende weMelika. Ngomnyaka ozayo isimemezelo sokudinga abafisa ukufunda ngezamabhizimusi siyamenyezelwa ngombimbitho womnyaka ozayo. Lo nyaka abenelise ukungena kulolu hlelo bangamachumi amathathu lasificaminwemibili kobulawayo. Abathathu babo bathole umvuzo wenkulungwane eyodwa yamadola eMelika i-$1,000 ngamunye yokuncedisa ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlangothi lukahulumende oluhlaziya ezomuma womkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi eleZimbabwe likhayelele ukuthola izulu elilutshwane lonyaka. Luthi njalo lonyaka leli zulu lelakho ukuba ngelikazamcolo kanye lolaka lwezavunguzane. I-Studio 7 ibe lethuba lokuxoxa lengcwethi ehlola ezomuma womkhathi umnumzana James Ngoma osebenzela lolu hlangothi olwe-Meteorological Services Department.
Lonyaka masikhangele umnyaka womkhathi sikhangele ukuthi indawo eziningi zizaba ne-normal to below normal rain okukhangelwe khona ukuthi izulu liyabe lilutshwana than what we usually experience in most areas especially endaweni ezinjengabo Matabeleland North as well as northern parts of Midland just to the north of Matabeleland South. Those areas kind of low but below normal to normal rain.
Izulu leli sikhelele ukuthi liza kuba liqala ukunanini.
So izulu lizaqala kubo Matabeleland South. The other areas ezinjengabo Mashonaland East, Mashonaland West, Mashonaland Central, delay late onset. Oh, that was kind of from end of November year, with December, that's when we expect their first rain to set in. But for Indaw, everything about much south, Mashingo, and parts of much north, below earlier onset, where we expect the first little rain to start trickling in from end of October into early November. And the rest of the areas will even get as late as in December. That's when we expect some of the onset into early January.
Sikhalele ukuthi izulu liza kuba lisina kuze kufike iphi inyanga, kungaba lokuphangisa ukuthi liphele yini?
Endaweni ezinjengaboMashingo, Bedbridge, Gwanda areas, izulu lijayele ukuphela masinyane as compared to indawo ezinjengaboMashonaland East, lapho izulu eliphuze ukuqalisa and ukuphela. So each area has got its own position now. So sizabe lokhu sikhangelene uma umkhathi siyitshele i-update ukuthi lo nyaka or this kind of type of month or this period, this is what we're expecting.
Lo ube ngumnumzana James Ngoma owe-Meteorological Services Department ekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Siphinde saxoxa njalo lomqondisi wohlangothi lwezokulima olwe-Agritex eMathabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Ekulungiseleleni kwethu singabalimi, okokuqala kumele sibone ukuthi ekulimeni kwethu indlela esizilandelayo ngezivuna amanzi ziwagcine emhlabathini ukuze isilimo sethu sinedakali ngesikhathi izulu lingekho. Okwesibili, sikhuthaze njalo ukuthi kusetshenziswe izindlela ezinjengezokwembesa umhlabathi ngamahlanga, ngamahlamvu, ngotshani, esikuthi yi-mulching ngesikhiwa, okwehlisa izinga lokuphephuka komdaka emasimini.
Yiziphi izilimo elizikhuthazayo ukuthi zilinywe ngabalimi lonyaka njengoba izulu lililutshwane?
Izilimo esizithethayo okokuqala, akube izilimo ezimelana nezulu elilutshwana, ezimelana nesomiso phakathi komnyaka esikuthi ngama-mid-season cycles. Lokho kukhomba-ke ukuthi silime izilimo esinjengesamabele, isilimo esinjengesengawothi, ngoba lezi zilimo impande ziyatshona ziye phansi, okuthi ziyasiza nxa ilanga lithikile, aziphangi zitshe, aziphangi zifuke njengesilimo somuntu. Ezinye njalo ezimelana ngcono lobulutshwana bezulu ngibheka ilanga, i-sunflower, indumba zethu zesintu omaqutha labana, yibo labo abangani bayamelana lokoma. Kuzosithi isilimo esinjengochinda laso siyamelana lokoma. Okunye esikukhuthazayo ukuthi isilimo sakho ukuze sikuphithe ivuno kumele sibe singesiphilileyo. Siphilile kunjalo nje sidinga ukuthi yelapha umhlabathi wakho, yelapha umhlabathi wakho ubone ukuthi isilimo sakho sikhula sihlakaniphile ukuze simelane lokuhlukuluzeka ngenxa yokuswelakala kobumanzi okwaneleyo. Kumele siqine njalo ekunqobeni ukhula, ngoba ukhula ngolunye lwezifo eziphungula ukuzuza kwethu emasimini. Yizo izinto esikhuthaza ukuthi abalimi abaziqapheli.
Sikhangela isikhathi sokulima, abalimi lingabakhuthaza ukuthi beqale ukulima nini?
Asilungiseleleni izulu lifike kulenye indima olakho ukuthi uyihlanyele ngezulu lokuqala. Indima yakho ungahlanyeli amasimu wonke ukuthi siqede, kodwa singaba le ndima yokuqala, sibe le ndima yesibili, indima yesithathu esikuthi ngesilungu yi-staggered planting. Kuyancedisa ukuthi nxa izulu lithe labaleka, enye indima ingasila, enye layo kwesinye isikhathi ibisisehluleka ukuthi ivuthwe. Kungaba le nhlanhla ziyavuthwa zonke. Ngakho ngamanye amacebo ethi wabonisa abalimi ekulungiseleleni ukulima ngomnyaka kukhangelela ukuthi izulu lilutshwane. Abanye abalimi bamelela ukuthi balime ngenkabi ngoba bheni izulu selisewule. Kuqakathekile ukuthi umlimi nxa eza kwenza khonokho sabone ukuthi inkabi zakhe obabheni laba abazadonsa ikhuba baqinile ukuthi ngase kufika isikhathi somsebenzi basesimeni zokusebenza. Okutsho ukuthi umlimi kuyabe kumele abone ukuthi izifuyo zakhe ziyathola amanzi, ziyathola ukudla kokuncedisa ngoba emadlelweni ukudla sokuphansi kwezinye indawo nemililo le ekhona sokwatha sokudinga ukuthi izifuyo zincedise.
Lo ube ngumnumzana Dumisani Nyoni ongumqondisi ohlangothi lwezokulima olwe-Agritex eMathabeleland North. Umnumzana Dumisani Nyoni ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abenhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu phakathi kwamazwe achiyeneyo International Organization for Migration bathi kwangena abantu abanenyi ukwedlula abaphumayo ngenyanga yoNcwabakazi, ngenyanga ilizwe elaqhuba khona ukhetho. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHaveron kwele Botswana.
Inhlanganiso ye-International Organization for Migration, IOM, isanda kwethula ugwalo lumumethe inombolo zabantu abangena baphuma elizweni ngenyanga kaNcwabakazi. Le nyanga ilizwe likade lilungiselela ukhetho luqhutshwe emhlaka 23 Ncwabakazi, lapho ibandla elezanu PF elinqobe khona. Noma nje bekulokukhonona ukuthi alubanjwanga ngendlela eqondileyo, isikhulumi se-IOM unkosikazi Fatsaye Nyamande Phangeti utshele iStudio 7 ukuthi kube lokuqoka kwenani labantu abangene elizweni.
In August 2023, IOM interviewed 3,363 migrants across.
Ngenyanga kaNcwabakazi kungene njalo kwaphuma elizweni abantu abayi 52,184. Lokhu kutshengisa ukuqonga kwenani leli ngokulitshumi lanhlanu ekhulwini uma sikhangela lezinye inyanga, njalo inengi ngelikade lingena elizweni kuleliphumayo.
UNyamande Phangeti uthi kulenani elithile elitshengisa ukuthi belingena eZimbabwe ukuyavota, kukanti abanye bebesethekelela izihlobo labangani. Inhlanganiso ezizimele zodwa emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika zayenza imizamo yokuthi abeZimbabwe abangaphandle kwelizwe bebuyele ekhaya ukuyavota. Umnumzana Thapelo Ndlovu, unhlanganiso yeBotswana Coalition Solidarity on Zimbabwe, uthi imizamo yabo yaletha umehluko.
I can confidently say yes,
ngingatsho ukuthi imizamo yethu yanceda. Sakhuluma labanye mathupha njalo silesiqiniseko sokuthi bahamba bayavota.
Ngokhetho luka-2008 luka-2013, inhlanganiso ezizimele zodwa zaphathisa abanye beZimbabwe ngemali yokuthi babuyele ekhaya besiyavota. Kodwa inhlanganiso ezizimele zodwa bekasenelisanga lo nyaka ukukhipha imali ziqinisa ngemibiko ebikhuthaza ukuthi abantu babuyele ekhaya bayevota. KoweZimbabwe uMnumzana Ntokozo Thebe uthi abaningi bazama ukuvota phambilini kodwa kuzange kubalethele untshintsho.
Abaningi sihambile kuyajikela ukuzama ukuvota. Sithi ukuzama kuyisizathu sokuthi sesilesikhathi sivota, kodwa ekuvoteni kwethu kuyamangalisa ngoba noma etha sivota kodwa isimanga kugcina sokufanana lomuntu ongazanga waphuma wayavota.
Ingwalo ezikhitshwa ngenyanga zonke i-IOM zitshengisa ukuthi abantu baphuma ukudlula abangenayo, kodwa uNcwabakazi kwangena abaningi abadlula abaphumayo. Iningi elangena elizweni lalulubhekisa esigodlweni eHarare, kukanti ababephuma elizweni babesuka emangweni wangezansi kwele Mandebeleni lulubhekise South Africa kumbe kwele Botswana. Iningi kungxenye yamakhulu amatshumi amathathu elaphuma elizweni ngoNcwabakazi lalulubhekise kule South Africa, kukanti abanye babesiya eZambia. Ele Botswana selingelesithathu kuluhlu lwendawo lapho abaphuma elizweni abalubhekisa khona. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHaveron kwele Botswana.
Abakunhlanganiso ye-Gays and Lesbians Association of Zimbabwe bathi liyanda inani labantu abathandanayo bebulili bunye ezikolo endaweni zokukhonza uNkulunkulu lelizweni lonke jikelele. Ababalisi, abafundisi, labalandela amasiko labanye bathi bakhathazekile kakhulu ngalokhu.
kubika uTobias Mutsingwa.
Abathandanayo bebulili bunye bathi bayemukela ngenjabulo ngokwanda kwenani labo. IGirls ithi inani labantu laba likhutshulwa ukutholakala kolwazi lokuzimela, hathi ukutshelwa ngabanye abantu ukuthi kumele bephile njani. Omunye wabemukela ngenjabulo lelinyathela nguJames Zikali othandana lomunye owesilisa.
Ngineminyaka 24 indaba yangiqalisela back then ngikhule nginemizi etshiyene labanye. Siza ngifuna abantu besilisa, but aso sizathu sokuthi ngazenza, kodwa-ke ngumuntu ozele enjalo even ngami ngokubonakala kwami asokuzithi ngumuntu wesifazambe ngowesilisa, kodwa-ke ezinda yithi kuyinto ehlambazwayo.
Omunye wakhe ofisa ngokwaziwa ngegama elithi Nolwazi uthi kuyajabulisa ukubona abanye abanjengaye sebephuma mgceke kulezi nsuku.
Kudala bekunganje ngoba wawungatshaywa, kungazi ukuthi njengamso inkazana aqede ngithandele enye inkazana, kodwa wathe sokungcono ngoba senelisa ukuhamba emgwaqweni sikhulekile. Loba nje besakhona balokhu besichothoza, mina ngikhaya sebekwazi ukuthi ngithanda amankazana. Angeke ngithi into ebajabulisayo kumbe abayithakazelelayo, kodwa abangizondi ngenxa yalokho.
UThanatswa Gumbo, isikhulumeli senhlanganiso seGirls, uthi ukwanda kwabantu laba kwenziwa ukuthi iningi labantu selikwazi amalungelo abo.
It's the LGBTI movement which has gained more momentum and visibility, leading to increased awareness.
Abaningi sebelolwazi olujulileyo olubalisa ukuba kwazi imithetho yelizwe abawenza ngayo osekwenza ukuthi baziphumele mgceke ukuba babami ngaphi uzulu laye kukhanya sekwamukela ukuthi abantu bayachiyana.
Unkosikazi Virginia Magigwana yisakhamuzi sempophoma koBulawayo, yena-ke uthi liqiniso ukuthi sebebaningi abasakhulayo abathandanayo bebulili bunye.
Izitabane zikhona and ziyanda ngoba ungahamba kuleli khona uyabona bhuti ongisisi uhambelani khona, yikho khona lokho lama ngisazwisisa ukuthi anti kwenzakalani. Waye abantu abatha sokungathiwa bayathatheka ngakho kakhulu, mina ngokwami ukuthi ngumKristu, so ubutabana angibusapoti. So lo utabana semphunga ubona all over lapha laphayana, so ngathiwa yistayila.
Umqoqi Ncube ohlala koBulawayo uthi kulabanye abatsha abathandanayo bebulili bunye abaphanda imali.
Abanye badalwe bavele banjalo, it's not by choice, abazikhethelanga. Kodwa kuzoba labanye abantu abakwenzela ukuthi bafuna imali. Singananzelela abaningi sebetholakala besenza ukuthandana ngobulili obufanayo begijimisa ukuthi bethole imali.
Umkhokheli wesikolo sabafundisi eseTheological College of Zimbabwe, umfundisi Ray Motsi, uthi akusoze kusize lutho ukuchothoza abathandanayo bebulili bunye.
Nxa umamakho eloya uyamthatha njengomama umhloniphe, akutsho ukuthi khona uthanda izinto aziyenzayo. Kuyafana lokuthi umntanami mina nxa ikuthi khona umntanami uzaba gay kumbe lesbian, ngiyabe lokho ngimthanda njengomntanami, kodwa akutsho ukuthi ngiyasekela kumbe ngithanda izinto aziyenzayo.
Inhlanganiso ebona ngezobudlelwane bamazwe omhlaba e-Development and Cooperation ithi ngomnyaka ka-2019 iZimbabwe yayilabathandanayo bebulili bunye abafika isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10%, okutsho ukuthi umuntu oyedwa phakathi kwabalichumi wayengaba kusimo lesi. Loba inani labo lisanda, imithetho yelizwe ebalisa isisekelo sombuso kayivumezi kulobolana kwabantu bebulili bunye. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Liyaqhubeka ligugudeka idola leZimbabwe ebelingani liyaqina ngesikhathi sokhetho oluqhutshwe ngenyanga edluleyo. Ibhanga elikhulu lelizwe libike ukuba selimise ukuphela amandla kwemali yelizwe ngendlela ezithiyeneyo, kodwa kukhanya kwamanje selisiwa isisindo nsuku zonke. Namuhla idola elilodwa leMelika lithengwa ngaweZimbabwe aphezu kwenkulungwane ezinhlanu, i-5170 RTGS, emkambo kahulumende, kuthi emkambo wensitha lithenga ngenkulungwane eziyisikhombisa, i-7000 RTGS. Abantu bathi lokhu okwenza ukuba bephile nzima emaphandleni abantu labo bathi sekubasinda ukuphanda impilo ngenxa yokugudeka kwedola leZimbabwe. Mnumzana Jeffrey Chuma, umhlali wakoJimela eCholocho esabeleni seMathabeleni North, utshele uGibbs Dube oweStudio 7 ukuthi sebephila nzima.
Lapha koJimela under uChief Mathupula, lapha indaba zabambeki sesi kwaba nje lokhetho noma nje lingafaki iphosisi ngebitshana, but sesi kwaba lokhetho indaba zabambeki makhana vele zitiwo lapha izimpa vele kasangeneki ngoba kusithe isinkwa sisinye nge-22 randi isinkwa sisinye nxa umntwana onemuli vele ukudla vele hayi hayi bo sekubeka vele emakhoneni. Asikhulume into ezinjengezitshebo lezonyama ukuthi azakhe imizimba fika njengemgide ene lemakhaya imfushwa kanye labanye nje abanezingadi nje khonoko nje okungama-vetable njengunjeabosomeliya kuyadeka nje khonoko nje ukuthi imali ekhaya vele kayisayisebenzi kakhulu lakhetholotho vele kabayazi kumbe i-total vele abayazi sebenza irandi irandi lakhona ngilibe yalivela khona le-South Africa siphothelwa nje ngabantwana impilo nje sesiphila ngayo hey ukuphila kuba nzima kakhulu ukuthi okunye nje kweminye imizizi zokuphilwa ngamafewu tu ukuthi lezulu vele kalinanga kuhle kwangena lokudla lothiwa zinyoni hhayi ongathaa vele zaphulule masimi abantu vele kawathophanga lutho hhayi impilo enzima sibili impilo enzima sibili lapha kojimila lapha ngalo ukuthi vele sizaphephela kuthi ukuthi ngaje bakhona nje amaphila nje abakithei uyonte nje bayazama nje ukuthi nje bethi push bezizambe lathi bakithi sibone nje kokuphila hhayi hayi impilo enzima sibili tembo zitembayo hhayi hayi siyahawule lapha kojimila
ye manje vele liphila ngani nxa kunjalo Chuma.
Abanye nje bayakhwela besiya eguzini sasesawona uviyo uviyo lani uthanjiswe uthi wathaswa njeke uphehlaphehle abantu thiwa nje bezilibaza ngawo kumbe ngithi vele sokudliwa kanye vele ngelanga so impilo hhayi vele inzima kakhulu mthembe zithembayo.
Ye singathi-ke abatsha bangaphi kathesi basikhonapho kumbe bayegoli kumbe abasayile egoli kumbe ebhutswana
ubathola nje ezitolo emathareni bedawe utshwabalokuthiwa yintengo leyo kodwa abatholi ishanza bayahamba egoli but uzuze udontiyaadalela ukuthi bengaye egoli le msenzi yakhona kayisekho ufika ngale sebephelo sebedutshiliwe sokuyilokhu lalokhuyana sezizama ukuzifilisa hhayi impilo yakhona vele inzima kakhulu lapha etsholothola inzima sizivele kayithambanga.
Ye khuluma labantu ekugcineni kwalapho ngathini nxa ungakhuluma lozulu
ya ukhuluma nje nabantu ukuthi bakithi ngakuthi abantwana basilalela beziphathise ngazenze zingadi sizaphosa sinala ama-R10 wanawo nje esiwatholayo lokunye nje okuninginengi lozulu nje jikelele mina ngigqugquzela ukuthi hhayi abantu babazibonele vele nje beziphandele kalokhu nje amanzi ekhona ugwayi useduzane abantu vele nje babadingela nje impilo ngoba ngaphandle kwalokho vele hhayi akula ndlela vele ongaphila ngayo baba mthembo lapho elokuzeni etholotho vele kunzima sibili kunzima sibili vele hhayi avele akubambeki ulutho sibili ngigqugquzela nje ukuthi abantu nje abazame nje ukuthi benze ama-corporate bebelima nje bezithengisela nje awomatamatisi imbhida naleyo abanje akunye kwaza lokuthi bedinga naleyo enziyo nje abakhona abanye abayithengayo lapha edibeni lokuthi nje kunokudliwa yona mbonani yikho nje okungaza ukuthi abantu bephile angibonge kunikezo sile leli thuba ukuthi nami ngitsho ngalolu daba.
Lo ngumnumzana Jeffrey Chuma, isakhamuzi seJimila eCholocho esabeleni seMathabeleland North, obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube oweStudio 7. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo lwabasakhulayo The Connection sikhangela abatsha baseZimbabwe abanelise ukungena ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe ngemva kokhetho lwenyanga edluleyo ekaNcwabakazi. Singakehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Masomlangagwa namhlanje ubambe umhlangano wokuqala wedale labaphathi intambo ele cabinet. Abesifazana bakobulawayo abaphose bafike amachumi amane 38 namuhla baphiwe izithupha zokugqiba izifundo zamabhizimusi phansi kohlelo olwe Academy Women Entrepreneurs. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguJabo Kancube, ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.